EOP isn't really right. Coal will be a coal. There are only a few infections that are corn open, but into the settled map.
Usuhlale okwesikhathi esinganani bekuvalele besithi ungaphumi endlini?
Sesihlele ngibona about 3 months now siku-quarantine since January.
Manje khonapho mfowethu ukudla ukuthola njani?
Ukudla kulama-applications asetshenziswayo ukuthi uyakwazi ukuthenga ama-grocery akho. Lama-WeChat groups asetshenziswayo ukuthi u-order into zakho and then bayabuya bezokudilivela erumini yakho endlini yakho. Then manxa ukuthi ukulama problems ukuthi maybe awu-understand ngoba into ama-applications akhona ayabe esetshenziswa isi-Chinese. So manxa ukuthi awu-understand isi-Chinese kulabantu ababe phandle abakwazi uku-assist. Ngahamba kubo then bayaku-assist and then abaphilisi izinto ofunayo then bona abazenzeka bayakuhamba bekuthathela izinto zakhona emashopeni bekulethela endlini yakho.
Uyaphuma yini ukuthi uyesebenza kumbe ukuthi uyethenga ukudla?
Khathesi akulabantu abahambayo emsebenzini noma phandle, vele uphuma phandle khathesi. Awuphunywa phandle abantu ba-advise ukuthi behlale evundlini phakathi ukuthi infection yakhona yaspread kakhulu. So abantu abanevekhathesi bahlala phakathi ezindlini and ukudla basebenzisa ama-application.
Kukhona okunye ofisa okusitshela ngakho mayelana lo mkhuhlane lo?
Ukhanza ukuthi idizi yakhona bayimanejile kuhle ukuthi ngoba khathesi ama-infections akhona sekwazi ukuwadetect-a early.